lomlilo obika uqale emadawuka kutsha ucathengela ukuba ungabe ubangele izintambo zikagesi futhi legasi ebigcine kwenye yezinto ezibhekela ukudla lana lingabe lenze waba lamalangabe amabi kakhulu akuna lampahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquro ubhadumgabe lapho ahlangana khona lotinoy street omunye olahlekele impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo
ngokakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 years melele abacisha umlilo ukuba becishe bacede lapho ngivile isitolo engutholileyo kuyabe sekubhizile ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo
ubebeta uqhubeke ethi lumlilo cazela ukuba uqale ngo-1 am emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo
indaba yabanapha kuma 2 am
nafike lapho ngo-2 am ngizwe ukuba umlilo uqale ngo-1 am abesabhrigade bake bazama kodwa akula abenelise ukukwenza bathe sebeqala ukuwumisa sekuvule kungasasizwi isitolo sami yisolesi esingemva kwami
omunye njalo olahlekelwe impahla eningi ngumnumzana Ngoni Gqathi Madara yena othi isitolo esifikeyo besile mpahla yakhe efika $4,000,000 zamadola emelika $4,000
ngenza kwamarediyo ama-TV ama-solar panels ama-gas tank lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami ngilahlekelwe impahla engafika ama-US dollar angaba yi-4,000
umadara uqhubeke esithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungiselela abantwana ukuthi baye esikolo
abana ne-tangible information ukuze umkonzi kathalethi kwafona
cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi umlilo wasuthinta ama-gas tank ku-restaurant engabi phansi lapha kathi ethi lo duba sazi ukuba sizavuka njani sesizaphila njani ngezikweleti kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikole zisenkingeni
amapholisa labacisha umlilo sebexhotsha abantu abathengisayo labazivulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi isikhulume zamapholisa u-assistant commissioner Phonyati uthi imbangela yokulumatha kwalo mlilo ayikaziwa wasacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulat Gwatsira uthele i-27 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba baba bayenza olwabo uphenyo ngembangela kulapho amabhizinisi afika amakhulu 500 kulindawo ebile zitolo ezilithumi kanye namathebuli omkambo we-flea market angama-20 futhi ayisithupha 57 ngimele i-27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.